Langa kulezikolo zemfundo yaphansi eziyisithupha kwa-2 kule secondary yodwa nje eMgwitsi Secondary School okudala ukuthi iningi labafundi lihambe imango engamakhilomitha alitshumi lane 14 kilometers nsuku zonke lesiya esikolo. Ukhansila wabontanga kwa-2 eGwana North uMemory Dube uthi lokhu kufaka iningi labafundi engozini.
What2 is only secondary school with the high school.
Dlangela kulama-primary schools ayisithupha kuwadi-2 kule secondary eyodwa nje inkwithi. Namhlanje njengoba sithakazelela usuku lwe-Day of the African Child, asikhangeleni kakuhle ukuthi umntwana osemakhaya uthwala nzima kanganani ukufinyelela ezemfundo. Uhanjwa umango omude lapho.
Uphinde wathi lanxa uhulumende nikeze isikolo sabo ama-laptop udubo lukhona ngolokuswelakala kwamagagasi wokungena ebulenjini.
Nanxa silayo imitshina njalo sithakazelela ukuyisebenzisa, ukuswelakala kwamagagasi ukuze sindele ebulenjini kusibisela emuva. Emhlabeni yonke jikelele zinsuku abantu sebexhumana ngamafoni lama-laptop kodwa umntwana wemakhaya usemva elisana lokulingana lusedolobheni.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe HoDAS unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi abafundi abangamantombazana basengozini enkulu kakhulu ngenxa yemango abayihamba besiya esikolo.
Kufola abantwana abangamankazana umuntu wakhona esuka ekuseni abazali bengakavuki aphinde abuye sokusebusuku abazali bengabonanga athole abazali sebelele. Kuyo le mango le abayihamba emide bazithola sebehlangane lokuhlukunyezwa kokucansi, abanye babo bayatshaywa nangabantu abathandana nabo.
Unkosikazi Thando Mawuba olilunga lenhlanganiso ye-Educators Union of Zimbabwe uthi iningi labafundi bemaphandleni kaliphumelele ezifundweni ngenxa yemango emide abayihamba mihla ngemihla.
Fike bevele bediniwe ezikolweni kukanti njalo babe belobuthongo ngoba babe kumele bavuke ekuseni kakhulu ukuze banelise ukuhamba imimango le. Sebediniwe benjalo isikhathi esiningi babe bengahlanga belambile, so kungenzakala ukuthi babe belele kusenzi ngesikhathi zezifundo.
Umnumzana Agent Moyo isiphathamandla senhlanganiso babalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni uthi izikolo ziyasilela kulesi sabelo.
Imango emide ehanjelwa ngabantwana besiya esikolo iya-affecta i-right of education. Izikolo zethu zemathebeleni south eziningi zakhona zikhatshana kathana ukuthi abantwana bavuke abanye ngama-4 ukuze befika esikolo, njalo nxa betshayisa esikolo bafika emakhaya ebusuku.
Abogatsha lwezemfundo bathi ukwakhiwa kwezikolo ezintsha elizweni kuqhubekela phambili. Abenhlanganiso World Vision abagoqela umkhosi bathi uhlelo lwabo lwe-Profuturo obeluncedisa abafundi lababalisi ukuthi bafunde besebenzisa umakhalekhukhwini selithuthukise ezemfundo emaphandleni. Bathi bazaqhubekela phambili bencedisana lezikolo zemaphandleni ukuze abafundi abasemakhaya bathole amathuba alingana lawo abosowabo abasemadolobheni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemkwitsi emathetsheni. Albert Ngube.